akuvumi ukuthi umongameli abe senza amajoke ngezinto ezi-affect-a abantu. Kusuke abantu benza abantu bengamthathi serious okokuqala. Okwesibili, simthathe njengokuthi thina izinto ezisihlupha yena akazithathi serious. So ilizwe nxa lime ngendlela elimi ngayo, akunasikhathi sokwenza ukuhlekisana lokwenzayo. Asikhulumeni ama-issues astraight ayiwo okumele akhulunywe futhi ngendlela okumele ukukhulunywe ngawo. Singawalulaza soenza amajoke kuyalimaza abanye abantu ababemlaleli umongameli. Kwathi ukuthi umuntu lokhu asithathi serious and uthi ukuthi izinto lezi ezihlupha yena kuye kazi emhlungu. Uphume sithi yena eplazini lakhe inyama uyayidla anytime ngokuningi abefunayo. But ngabe sithi thina sizimbhida lamagwidi. Yena abecabanga ukuthi uyahleka, abecabanga ukuthi uthini, uhleka nabantu but kwakuvumi. Ngayo ilizwe lime kuhle, yonke into i-right, abantu bekhululekile, bonke into i-right. Angaze ajoke njani ngathi siyahleka naye. But kwakuvumi okwakhathesi ngoba ilizwe kalimangakuhle, ilizwe alikho right. So angahlekisi ngento ezihlupha abantu. Kukhona lokhu kuyemenza singamthathi serious.
Kambe kuyikuthi ukwenza ngabomo na kumbe yena uyabe engananzeleli ukuthi abanye abakuthandi lo?
Okokuqala, njengomongameli kumele uthenga kakhulumi acalacabangazise akwazi ukuthi noma yiliphi ibala likhulumayo, noma yiliphi lapho kulo easy khona, kulo d khona, kulobani khona, kulabantu aba-analyzayo wonke amalayini akhulumayo, labantu balalelisisa yonke into ayikhulumayo. So ngombono wami ukuthi uyabe khuluma esazi ukuthi khuluma ngoba i-office yakhe ayimvumeli ukuthi akhulume engazi ukuthi khuluma. Once ngingaba lo mongameli uthi uzileke ithola ukuthi uyakhuluma engazi ukuthi khuluma, sizaba le-problem. Uzakhuluma ezinye izinto ezizathisa ilizwe yena sithi uyahlekisa kathi sephambanisa. So yonke into ayikhulumayo kumele kube yinto ayithoyo aqiniseke ngayo and azimisele ukuthi lokhu sizokuthi abekwazi ukuthi bakhuluma ngakho.
Kodwa isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi yena bakhona abakufunayo ukuthi aqhubeke ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo. Uthini wena kho?
Unamanga uNick Mangwana. And abantu abanjengoNick Mangwana yibo abantu abamisa idumo ngameli. Yibo abantu bokuqala kumele bemtshele ukuthi ngiwomdala, hayi hayi hayi, yehlisa ukuhlekisa kwakho, ungahlekisi ngalokhu, ungahlekisi ngalokhu, ngoba serious, ngoba ilizwe kalimangako. Ngabona ke umongameli esithe phambanisa izo zingahambi kuthathi bona kuye bakugijimela ukuthi hayi uright, abantu bakufuna khona lokhona manga kula bantu abafuna ukuthi umongameli abe-exposed ngendleleni ahlekisa zahlezi nangabantwana besikolo ukuthi abantwana besikolo sebesenza ama-jokes ngamagwili lo mbhida into yakhuluma ngupresident yena athi abantu bakufuna khona ukuthi sebelulaza umongameli. Hayi sikho kurong, yibo abantu abaseduze nomongameli, yibo spokesperson bakhe, yonke into ayikhulumayo kumele bebekwazi ukuthi ukhulumeni esithoni and kube yinto eyiyo abakwazi ukuma ngayo. Hayi ukuthi kudlalwe ngabantu ngendlela enje, namanga kakhulu Nick Mangwana.